Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNtulikazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ubulele abantu abafika phose ikhulu 89 izolo elizweni.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real.
Uhulumende wamukela amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane weCOVID-19 athengwe ole China.
Iprogramu yethu yokuthenga amavaccine isibona ngathi ihamba kuhle.
Abalimi bakhala ngokudabuka kwempompi ethwala amanzi okuthelezela emasimini lezivandeni zabo.
Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi.
Bakha phansi abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Udonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG lo Donata ibakade bengama flag bearers ethu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. eZimbabwe namhla lamukele amajekiseni ayisilinganiso samadosis ayisigidi awuhlobo lweSinovac athengwe kwele China. Ukhangelelwe ukuba eZimbabwe liza kwamukela njalo namhla amasiringes afika izigidi ezintathu 3 million. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose ikhulu 89 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo kweZimbabwe. Umevisi Gama usethulela lolo daba.
Ekhuluma ngesikhathi samukela amajekiseni la, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthenga amajekiseni okuvikela abantu kumkhuhlane weCOVID-19.
Iprogramu yethu yokuthenga amavaccine isibona ngathi ihamba kuhle. Namhla silapha Deputy Minister uMthokambiro, Deputy Minister of Health, sizohlangabeza i-1 million doses.
Sesibhadale 93 million US dollars. Kuza kuya futhi amanye lapho sesibhadale 7.5 million US dollars. Ayezenjalo amanye futhi awekhova abo 1.15 million. Andi yabona sibili ama-vaccines akhona, sifuna ukukhuthaza abantu bahambe bayohlatshwa.
UDokotela John Mangwiro, umsekeli womphathi intambo kahulumende obona ngezempila kahle, uthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Ngakho ke sokuvunyelwa ukuba abantu bayehlatshwa enkambeni zamapholisa. Sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye 1,438,890 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula inkulungwane eziyisithupha 670,000 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umemetheka ngamandla umkhakha wegciwane leCOVID-19 eZimbabwe obizwa kuthiwa yiDelta variant. Bathithibele abantu ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Sakhi Ncube ohlala eGwanda uthi sebedlela evalweni abantu ngomkhuhlane lo.
Abantu bayafa and COVID-19 is real. Kuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke begqoka ama mask abo, but the sad part ukuthi sometimes uyabona abantu bahamba bengagqokanga ama mask yethi le Delta variant ekhona iphila emoyeni.
Uthi kumele abantu bafundiswe ngomkhuhlane weCOVID-19.
Bebe kwazi ukuthi kokona into le ikhona and iyabulala. Isimo eGwanda kathesi sibi. Sesisimweni lesane sokuthi uyavuka usizwa kuthiwa umuntu kasekho, and abanye bangikhona abantu asebesifa kathesi kungabantu esibaziyo, abantu esiphila labantu ade beseduzane.
UMnumzana Desire Chuma, intatheli zindaba esebenza izimele, laye uthithibele kulandela okwehlele umdeni wakhe.
Ukugulelwa isihlobo sakho esiseduze kuhlungu kakhulu. Mina ngikhulele ngesihlobo zami obhuti bami ababili, lo nkosikazi kabhuti wami engimlandelayo, bonke babanjwa ngumkhuhlane lo i-COVID-19 sikhathi sinye. Okunye okwenzeka ngaba lo buhlungu kakhulu ukuthi bengasilathemba ukuthi bangasila yini njengoba bonke babengahambi ukuyahlatshwa i-vaccination ye-COVID.
Uthuma uthi sebephephile kumkhuhlane lo akade begula.
Kodwa ngenxa yokuthi bebesekhaya lapha kade beku-self-quarantine, bakwanisile ukuba isolated, bazenza self isolation besebenzisa imithi yesintu leyo akade okuthiwa bayisebenzise.
Umnumzana Philani Ngwenya ohlala eJombe uthi abantu kabalandaba lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
I-corona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa, kuyatshona kugcwele emfeni, kodwa ikho lapho onikana khona imkhuhlane.
Okhokhela isibhedlela sempilo kobulawayo uSikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhala ngokwenziwa ngabantu ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
Umkhuhlane lo uyalandela lapho abantu abahlangana khona. Manje abantu lokhu behlangana, abantu lokhu befuna ukuthengisa besenza izinto zabo abazijayeleyo. Yikho kuyisiya phambilini. Mina ngibona umkhuhlane lo uzabe lokhu umemetheka usiya phambili.
Ungwenya uthi uzaphela nzima umkhuhlane we-COVID-19.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe, ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Udokotela Agnes Mawomva, umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu kumkhuhlane we-COVID-19 kuhlangothi lwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, uthi limemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe.
Zimbabwe is currently experiencing a surge in cases.
Amanani abatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo aqhubeka eqonga lapha eZimbabwe. Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Complacency.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1591 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala beligciwane le-COVID-19. Kusenjalo umabhalane omkhulu ngothi lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana ubike enkundleni yokuxhumana eye-Twitter ukuba sokulomthetho omutsha ovimba odokotela labongi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis.
Uhlelo lwezemaphandleni esiludulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala, ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jaffet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B, ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamaphayipi lusithwalise nzima kakhulu, ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besilesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakelwe lamasola azasidonsela amanzi, ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangini. Njengabo baba njalo siyazama ulandelela iphayiphi yethu, kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UNdimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukusolakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe siziqhashile lapho, kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadalelwe ezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana le-Habakuk Trust esigabeni lesi la uyakhala ngokwenzakalayo.
Ngihlala eDema Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama-irrigation amabili esigabeni, silegonde 1 legonde 2. Amanzi sisponswa yipipe eyi-1 kuwo wonke ama-irrigation. Ipipe yakhona ihamba phezu kwezintaba, so nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kulebriza khona bafika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke, bese kuvuleka amagodi lamagoronga. kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu ngoba nxa isivuza isikanyuliwe sebe sesidinga amarekeni okubopha lawo marekeni njalo siwathola nzima. Sabe sesithwala lamatshe okuyivalela. Amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende. Le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje. Mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni. Njengabalimi besile sifiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele ipipe yethu ihlale ivikelekile. Ingabi nje segcekeni. Le damu lethu lincinyane njalo lisupplya icommunity le-orphanage home. Liyaphela amanzi kwesinye isikhathi.
Uphinde wathi izakhamizi ziyafisa ukuba lemigodi yamanzi esigabeni lesi.
Besile sifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu. Isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima. Ukudla kube kunengi, izilimo zonke nje siyalima, ombambayila, imbida, eyakha imzimba, okherozi, obitruti, konke lokhu siyalima. Njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imgodi, besingafakelwa lamasola phela, ukuthi sidonse amanzi ethu lula. Ah, izilimo zethu njalo siyathengisa ku-community uze siphile lezimo. Enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo. Lokuthela imithelo yamakhanda phela. Iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane labafelokazi. Ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga eziye izintandane ukuthi labe bathole amaploti ukuthi balime khona la. Sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazosinceda labo ukuthi balime khona lapho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilotshelelwa yinhlanganiso yaBaku Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umlilo ovuthayo usubhidlize izindlu eziningi eCalifornia kule Melika. Ibika ukuba sokuthe indawo eyisilinganiso sama-hectares edlula inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 73,200 hectares. Ingcwethi zethi umlilo lo ubangelwa yikuphudumala komkhathi. Song is Kati says a masigo. Uchelo lo masigo lo kupila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje lo Ezra Jesus Banda lapho sikhuluma khona lokho kumandlovu inyanga ehlala kobulawayo. Sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igcwala le COVID-19.
Imithi leyo yayenza ngoko eyabo jinja labo lemon. Uyayilapha
yini? Siyakuzama konke. Omkano, ontolwane, ikwespeda ngakho phana.
Okumele baspede kakhulu vele ngobani? Wonke umuntu umbe ngomama ngoba.
Ayi wonke umuntu uyapeda, wonke umuntu uyangcola njengoba nje le kuhlatshela. Sihlabo mama, sihlabo baba sonke siyahlatsha.
Lezi hlahla elithi peda ngazo zitholakala ngapi?
Lilazo. Zitholakala egangeni.
Uyambezgebe.
Ahambezgebe egangeni. Ukhethe umuntu odinga isihlahla.
Lo mkhuhlane ukuthi nxa uthola umuntu ongcwele kakhulu phakathi
vele ukuthi uthathe ukulesi
ngoba kwenza
kube lula ukungena kwawo uthathe masinya.
Nxa ubhedi udlelela izihlahla emkhuhlaneni njengabofuleyo ungena ngena.
Hayi, vele nxa uzidlela kwizihlahla la kudala ekadeni kwakuvele udliwa ntolwane omgugudu kwenzela ukuthi ungabanjwa ngabofulu. Noma ibuya iflu izabuya ngoba nthi vele kwakukhona kubathi umkhuhlane enkukhu kodwa ingabuyi la mandla.
Ngalesi sikhathi salo umkhuhlane babuya abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho.
Ah, khathesi thina sesigavuna abantu ngoba akusuzanga abantu babe baningi endaweni.
Kodwa balesifiso sokubuya abantu.
Ye, abantu bayabesifiso kodwa-ke hayi lathi sithi yi-COVID.
Manini?
Yi-COVID. Ye, la bhedi seyadina.
Kuyazwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha ke. Uyazizela dubu kulo mbuzo masinyane ugogo singamshiyi.
Ye, ngile ngizoke ugogo ukuthi ababuya khonapho bazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani nxa ngasithasisela.
Hayi, lapha kasispeyidi thina khathesi nge-COVID ekhona.
Kodwa singafika i-COVID
kwakuyabantu. Kusipeyidi asibi. Hayi, isipampam umuntu angena peyidi. Kodwa khathesi hayi, sesithi omunye kenzela emzini.
Hayi ke wala mdlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu buzuku zonke bengilo Ezra Chisa Sibanda sixoxa logogo uMandlovu oyinyanga ehlala koBulawayo asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo sike sizwe okwamanje ukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, kweleya iviki sikhulume ngendaba kaPetro etshela labo ababemlalele ngaleso sikhathi ukuthi kumele yilowo nalowo aphenduke. Kanti njalo-ke ukuphenduka lokhu kungaqondana lobuningi babantu ngoba uthi phendukani, yebo babe baningi, kukhona ububi obenziwa ngumuntu eyedwa kuqondane laye ngqo, kukhona okubi okwenziwa ngabantu bebaningi bevumelana ngobubi. Siyake sikubone sikubale lezi ndabeni lapho ukuthi abantu abangaka babanje besona ngoba kutho ukuthi bahlala phansi babanhloso yinye. Siyakubona kusezakala ukusa kwamalanga, abantwana bangahlala phansi bavumelana ukwenza okubi, amadoda lawo angahlala wodwa laphana avumelana ukwenza okubi, omama labo bahlale laphana bavumelana ukwenza okubi, kanti labaphathi labo bangahlala laphana bavumelane ukwenza okubi, benze lezi nqumo esizibonayo ukuthi lezi zinqumo kaziqondanga, zifanana lalesi sizukulwane okuthiwa ngesiphambeneyo, abantu abangakwazi ukubana isithembiso sikaNkulunkulu sifanele bona labantu ababo ukuthi benze izinto ezinhle. Kuthiwa abantu uma bephenduka ebubini babo uNkulunkulu uzabanika isipho sikamoya oyingcwele, uze imoya yethu lemiphefumulo edidudu uzeke. Sidinga isipho sikamoya oyingcwele, kodwa isipho sikamoya oyingcwele yinkani ukuthi sisithole njengomphakathi kumbe njengesizwe kumbe njengezizwe kumbe njengesigodi nxa singaphendukanga ebubini bethu. Bakhona abantu abakholisa ukubona abantu bedubeka. IBhayibheli lithi umuntu ongaphendukanga ebubini bakhe ngaze akaze athole isiphiwo sikamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele njengoba kuthiwo ungcwele, ucolekile, uyashisa ububi, kodwa umoya oyingcwele kawuhambisani lezenzo ezimbi. Kungaba segumeni ekhaya, kungaba ngaphi, umoya kaNkulunkulu ungazake uhlale lapho okungcwele khona. Abantu njengoba ngingatsho bangahlala bavumelane izinto ezimbi njengomphakathi, njengamalunga ethize. Ngiyabona abantu ngakhangela umhlaba wonakele, abantu bayahlala phansi bavumelane ngento embi ngoba ububi bomuntu baziwa nguye umnikazi wokuqala. kato vunye ububi bupumela ngaphandle bubonakale emihlweni abantu. Abantu ababi bayaziwa into nje ukuthi sesisaba kwesinye isikhathi ngobububi balabo bantu bungenza abanye abantu banyamalale, abanye babulawe, abanye bazondwe, abanye baqanjelwa amanga. Kodwa iqinisweni ukuthi abantu kumele siphenduke ngobuningi bethu ebubini bethu, samkeliswe umoya oyingcwele ozakwenza impilo ibe ngcono. Kanti vele khona umuntu uzuzani ngoba lenhliziyo embi, uba nomhobholo. Umuntu uzuzani ukusutha yedwa? Umuntu uzuzani ukuthi azihlukanisele abanye abantu? Kubi lokho, okubi kubi. Ilizwe lakithi lalo kake lihlale phansi kuphendukwe emubini lobo esibubonayo ukusa kwamalanga. Ububi bukhona lapho ohlala khona wena, bukhona lapha osebenza khona xa ulenhlanhla usebenza, kumbe ingabe ngaphi lapho ohamba khona. Obunye benziwa ngabantu umele ubana ngabe yibo abasitshengisa indlela. Namba labafundisa abanye sebeze belahleka labo isipho sikamoya bazake basithola asikhulekeni. Baba sicela ubana siphenduke ebubini bethu ukuze usiphe isipho sikamoya engcwele. Uhlalela usukela manje uzobona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayigobe. Namhlanje sisebulubhane silothembela ihle emhlanga owenhlanganiso yesibanye trust balohlelo olujonge ukufundisa uZulu ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe njalo ababhubhayo ngenxa ye-COVID-19 elizweni.
Uyabona ukuthi but Mike kunzima. Uyabona ukuthi inani leli ngendlela elikhuphuke ngakhona eZimbabwe lapha, you know, besingakulindelanga, you know, ukwedlula umnyaka ophelileyo, particularly lapha ngikhona inumbers iqanise kakhulu. But okuzwisa osiziyo ukuthi abantu nje basakushaya indiva, uyakubona bakuthatha kancane ukuthi hayi lo mkhuhlane uyabona hayi awukafiki ngenxa yokuthi umuntu nxa engabonanga ukuthi awubani ubulawa ngolo mkhuhlane, ubani ubulawe ngalo mkhuhlane. Uyabona into ezifana lezo nalezo. Uyabona ukuthi particularly abantu abasemakhaya, uyabona
abantu abasemakhaya bakubona njani okwenzakalayo elizweni nokumayelana ngokumemetheka kwe-COVID-19?
Bakukholela ukuthi lo mkhuhlane wabantu abasemadolobheni. Kukathi abantu labana bayahlangana labo, uyabona ukuthi khathesi akhangela izitolo eziningi lapha elupane zivaliwe ngenxa yokuthi izisebenzi ezisebenza khona ukuthi zi-positive. Ukusho ukuthi labathengayo ababuyayo balayo i-risk yokuthi babe bethwalile, babe bevele emakhaya babuye bathenge bayohlangana labanye. Njalo emakhaya kujayelekile kakhulu ukuthi kule micimbi kakhulu ngalesi sikhathi sobusika, yabona kule micimbi eminingi eyenzakalayo, kuba le mthethelo, kuba le mibuyiso, kuba le midlalo, even imidlalo yebhora lena. So abantu bayazihambela nje, uyabona, bangabi le ndaba nje, uyabona, ngento ezifana lazo nalezo nje. Kukathi sisesimeni esibucayi sokunzima, abantu lo mkhuhlane kathesi usufike ezingeni elenza wonke umuntu anyikinyeke.
Sesikhangela ukuthi abatsha baziphatha njani elizweni. Ingcwethi zithi abatsha yibo abakhanya ngani abahloniphi imithetho ejonge ukuvikela i-COVID-19. Ukubona njani lokho?
Asikhangele kakhulu abasakhulayo yeyi ungani labo, you know, kabawuthathi kahle kahle, you know, ungathi kabala ndaba even ukuzwa nje information about this abaya dispute ukuthi hayi no lo mkhuhlane, you know, asake sibone abantu ababuleke ngolo mkhuhlane, yabona endabeni ezinjalo. Kusadingakala ukuthi uhulumende abe le nhlelo, uyabona, laba organizations la zimele yodwa, even njenga sibe le nhlelo zokuthi abasakhulayo kube le ndlela yokuthi batholiswe information, balimukise, uyabona, kwenzela ukuthi kwenqatshelwe lo mkhuhlane.
Isikhathi sesedliwe ngumangoyi Thembelihle, agqiba lingxoxo.
Hey, parting ways,
Wezemidlalo uDonato Kadayi omele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokuntsheza emidlalweni ye 2020 Tokyo Olympic Games wehlulekile namhla ukungena kusibaya sabazancintisa kuma semifinals. UDanata owenza i 100 meter backstroke ubenqobe abadabuka kwele India lele Grenada emidlalweni yama hits eyenzelwe eka Aquatic Center kwele Japan. Uphuthe umncintiswano wama hits ewe 100 meter backstroke ngokwedlula kancane umzuzu. Kusenjalo uPeter Posen eGilpin laye ukhephansi kumncintiswano we-rowing ube ngokugcina kumncintiswano lo. Kutsho ukuthi kasangeni esibayeni salabo abafisa ukuthola izicoco ezinjenge-gold, silver le-bronze. ELeZimbabwe limelwe ngabantu abahlanu emidlalweni yama-Olympics iyamiswa nyakenye ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loFrederick Ndlovu omunye walabo aba Olympics Committee yakwele Zimbabwe.
Ngizaqala ngo Peter Gilpin uPPG yena ubeke umdlalo uyoqalileyo ukukompyutha for iTeam Zimbabwe ngolesihlanu lapho ngunamba ube ngwesine and then ngomgqibelo izolo ube ngwakuqala kwenze kuhle kakhulu so wenelisa ukuthi akuyele futhi emncintisweni ukuthi ngawo benqobile ubuyaqhubekela phambili kodwa namhlanje hayi kube nzima ngoba ube ngowesithupha ngabona ubesediniwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolesihlanu ngomgqibelo nangesonto.
Useyakwenzani kona manje?
Lokhu eqhubekela phambili ngoba sesifike kubadlaleliyana lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu abaphakathi labaphansi kwelada yethu ngobani. So naye lokhu eqhubekela phambili sidinga ama-rankings.
UDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG lo Donata yiba kade bengama flag bearers ethu elizwe leZimbabwe. Ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuhit yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngwakuqala and esiba ngwakuqala njalo ubreake irekhodi yakhe esithi personal best. Okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhukutsha kwakhe lokho kusiya phezulu. So sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakho umdlalo wakho wokubhukutsha ngomunye ongasitholisa imendulo ezifana neka-honorable uCasty Covent. Ukhanya ngazana hhayi ugijima ngayona lowo umqolo sibili othembisiliswe.
Singathi kona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni kona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengwakuqala kuhit yakhe isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 kuphelela khonapha kodwa hayi ithemba silalo sibili ukuthi hayi silayenye intshantshu lapha inoyiti.
Ye, siyabona sokuseleke uScott Vincent ungoni ungoni labanye akupho ukuthi kamfukamfuka ngamafutshane sizokuthi bona bami njani.
emdlalweni wokubhusha lokho esele lo Peter Whistler onguye ukubhusha laye then usuka lapha sibe sesiba longoni magusha ogijima esithi 100 meters and then uyesithathu oseleyo lokho engakangeni kumncintiso uScott Vincent owegolf.
UFrederick Ndlovu ngomunye wabakuZimbabwe Olympics Committee sixoxelayo eseTokyo kwele Japan. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngeClips 2.